Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kumabasa 2024. Igama nguNtungamile Nkumo. Endabeni zethu lamhlanje,
ezoke elizweni lesikwereti akula mnotho yavuka ngoba akula mntu ozafuna ukusebenzisana nelizweni lesikwereti. Njalo ayisoze kube nemali abangayithola esingathi ngamanye amaloni phezu kwesikwereti.
Umphathintambo wezemali uthi eleZimbabwe lidinga imali engange-$2 billion yokubhadala izikwelete zalo andubana lenelise ukukweleta enye njalo imali yokuvuselela umnotho.
Ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo. Nxa kuyikuthi bakhithwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhithwa abanye besala.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kwezibotshwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo zokuzithuthukisa ukuze zincediseke zingaphuma ejele. Ele Israyeli lihlasele ele Irani izolo liphindisela ukuhlaselwa kwalo yileli lizwe ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi eleZimbabwe lidinga imali engange-$2 billion yokubhadala izikwelete zalo kumabhanga amakhulu afana leWorld Bank, iAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank. Umthuli Ncube uthi ukubhadala izikwelete lezi kuzabangela ukuthi uhulumende enelise ukuboleka enye njalo imali azayisebenzisa kunhlelo zokuthuthukisa umnotho wona oqhubeka usadalala. Uthi uNcube wethule amazwi lanamuhla enkundleni zokuxhumana e-Zoom esemhlanganweni we-International Monetary Fund khonapha eMelika. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lamazwe ambalwa anothileyo ukuze ephathise ngalimali i-sponsorship ngesiNgisi. Ibhanga le-African Development Bank lithi izikwelete zeZimbabwe nxa zihlanganiswa zonke eziphandle lezaphakathi kwelizwe zifika kumabhiliyoni phosa ngamashumi amabili, $17.5 billion. Sixoxe lencwadi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Okokuqala sike sivumelane ukuthi ezilonke ilizwe lilezikwereti akula mnotho yavuka ngoba akula mntu ozafuna ukusebenzisana nelizwe lilezikwereti. Njalo ayisoze kube nemali abangayithola esingathi ngamanye amaloni phezu kwezikwereti. So ukudinga le-$2 billion yokubhadala kuyindlela yokuzama ukuthi bebe umuntu kumbe sithi lilizwe likwanisa ukukwereta. Ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics ngokwayo into ezinjengeze-infrastructure development nxasi-infrastructure sigala imigwaqo, sigala izibhedlela, konke lokhu ku-economic vele kwakhiwa ngemali yokuboleka. Imali yokuboleka ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper, kodwa nxa lezikweredi uyi-debt risk njengezimbabwe awuzitholi. Okugcina kusebenza uhulumende njengezimbabwe ezakhela imigwaqo ngentengo ephezulu kakhulu. Okunye okwenzakala njalo kungaba njalo ukuthi uhulumende nxa esidinga imali agcina esethethe amazimbabweni kakhulu okuhlizesileyo. So ngezinye indlela iprocess le abayiqalisayo kumba bafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mqoqo. Kodwa umbuzo omkhulu ukuthi iyavela ngapha e-$2 billion njalo bathi bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe le-$2 billion. Into ebuzesiyoisize njalo ayichazi ngoba unganzelela esikhathini esidlulileyo ngokulokubambisa ama-minerals abanye bathi bayakuyela umogeti ama-minerals i-mineral wealth and use. So siyafuna ukuzwa ukuthi kathi bathi bamugejani njalo bakwenza kanjani.
Nxa ekhuluma nge-sponsorship, kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa iZimbabwe kumbe ikubambisa inotho yeZimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo.
I-sponsorship kuwabili, kuyabonelisa njengokuthi amanye amazwe ezikwezikweredi zawo, I think kungananzelela ngeviki eliphelileyo iChina isulile ezinye izikweredi zeZimbabwe engazibhadalanga ithi ama-petrol ukuthi ku-right now kungenziwe. So mawumuthi lekhanda i-sponsorship elikhanda ama-friendly amazwe anjengawona la ukuthi anganceda njani. Kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjengaku-Africa Development Bank abakwazi ukuthi kuvuka kweZimbabwe kulosipide esinjani ku-development ye-Africa njalo kwi-economy ye-Africa. Abangathi unqabe lakho bethi hayi mana sekuningi zeZimbabwe sizabonana phambi. So uyalikhangelela abantu abanjalo abanozwelo ukuthi angasibetisa njani. Kodwa vele ungakunanzelela ileso sponsorship akunasponsorship akunatwa emhlabeni ota yi-freeman iyakulo ngama-conditions kodwa nxakula sponsorship ama-conditions anganeno in terms of interest and ama-conditions.
Sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha iziki iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho?
Obviously u-formal market emkambo kahulumende izabe lokuqina ngoba kudetermine ngama-market forces bengakhonthiya indlela abakwenza ngayo kathesi amabhanga abathengisaaithengisa kuvukele kule rete evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba lakobelo. Kodwa kungaze kunanzeleli nje manje ukuthi emkambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nalezi mali ezijima phandle ezingekho phakathi kwe-bank and ungawunanzelela ukuthi imali eyintshaleyo kathesi siyo mali yothi singathi i-speculate ekukhulu ayisothi i-speculate ngabove 10% imali in terms of speculation. So most of the money at the moment you're looking for a currency.
Umnumzana Reggie Shoko, ingcwethi kwezenotho, sixoxe laye ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kwezibotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo ezizaziphathisa izibotshwa lezi ukuthi zenelise ukuziphilisa zingaphuma ejele. Bathi ngaphandle kwenhlelo ezinje kuza kuba lula ukuthi izibotshwa lezi zidale amanye njalo amacala alakho ukuzibuyisela ejele. Izibotshwa ezedlula inkulungwane ezine zixolelwe ngomnankagwa kuyona le iviki ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse. Uhlelo lolu luphathisa abesifazana asebeluphele abatsha labagulayo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ekubandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo ukuthi abantu abaxolelwe nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala kuyinto eyabiqondile ukuthi umuntu ngakhitshwe ngoba akekho umuntu okufuneka phela ahlale kuyikuthi ngumuntu ovalelwe kodwa kuba labanye ababe kusuke kwaba yizikliwi ezokuthi liyabe libabona ukuthi bayingozi emphakathini labo yibo engxenye abantu abangakhala ngabo but bakhona abantu ababoshwa ngokunye okunye ngama crimes of omission ukuthi umuntu bekumele enze lokhuyana wangakwenzi into ezifana lalezo.
Ngomumo wenotho lokuswelakala kwemisebenzi abaphumeleyo laba amathuba abo aminjani
kulaba abasejele laba ama-conditions abaphila kumuma abaphila kuwo ubenza inhliziyo zabo zibe lukhuni vele nje nxa ukhangela okwenza kube yingozi ukuthi loba sebebuyile umntwana uyazithola engasela yinye into angayenza acine ebona ukuthi ngcono enze futhi ukuganga khonokho acine sebuyele. So kuyabe kufuna ukuthi vele ijele phela ibonisa i-society ephandle. Kuyabe uma i-society ephandle ingabunjwanga kahle kungela zinto ezisiza kahle ezisiza abantu kunzima ukuthi bese sithole umuntu osejele esefundiswe kahle kusehlule kufundiswa umuntu ke ophandle nga. So kugcina kungasizi okwinto kwakhona nje kusiba isizini lezane sokuthi uyabuya phinda buye nabuya phinda buye ngendlela efana nale.
Libona sengathi ikuyini okufanele kwenziwa ukuze imuli ziphathise ukuthi zamukele abantu abayisebevele jele labo baphathise ukuthi beqhubekele phambili ngempilo.
Kufuneka ke kulungise indaba ye stigmatization. Ngilokho kuyikuthi umuntu uhle abekwe abhalwe ngependa ethila afake ipende ebomvu. Kumele ukuthi khona kuyana ikwesi kutsho ukuthi uhulumende kuyayo metha abantu bafundise ukuthi kunje abantu abengakaphumi kuyabe kumethu be lama workshop a trainer abantu even lama communities ukuthi umuntu lwana obuyileyo nxa wenza i mistake uya reforma umuntu njengoba bekubiza bathi correctional services ukuthi umuntu lwana hayi uyatshintsha uyaguquka ungumuntu wenzile iphutha ungakhangela abantu abaningi even bona laba abantu abakuhulumende ngabantu abebeyiziboshwa vele. Kumele kulungiswe khona kuyani ukuze uzulu akwemukele ngoba nxa kuthiwa uvela ejele kule gama okuzwa umuntu ethizwa sokuthiwa hayi uncube i-ex convict uncube owayeboshwe ejele iminyaka engu-20 lana bezindaba uthole selikubeka ngendlela enjengayona le.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uhlaziya ezombusazwe futhi ukubandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa lo Tabo kaNcube we Studio 7 ekwele South Africa. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks namuhla bethule inguquko kumthetho wokulondolozwa kwemvelo elakho ukuqondisa ukuphathwa komonakalo odalwa zinyamazana zendle ebantwini. Lo monakalo ugoqela ukubulawa kumbe ukulinyazwa kwabantu zinyamazana esikhathini esiningi kubangwa amadlelo kumbe amanzi. UNokuthaba Dlamini uyalandisa.
Umthetho weParks and Wildlife Management Bill uzapasiswa ngemva kokuphanyekwa kuZulu qede uyehlaziywa edale lePhalamende anduba uMongameli Emerson Mnangagwa awusayine bese uyaqala ukusebenza. AbeZimparks bathi bakubona kufanele ukuba uguqulwe umthetho ngoba wabunjwa ngabamhlophe phambilini kukazibuse lapho wawungakhangeleli ukuvikelwa komuntu nxa kuqothaniswa lezinyamazana zendle kanye lamalungelo akhe ngokuthi kwengezelelwe isitsha sesikhwama sokuphathisa abathintekayo eseWildlife Conflict Relief Fund. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Farai Magu wenhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance. Wathi bawamukelwa kodwa kufuze ukhangele njalo ekukhokheleni izakhamizi ezibhidlizelwa izilimo labadlelwa izifuyo.
What is missing here is also need to compensate families when they lose crops.
Okusilelayo kiwo yikukhokhelwa kwabantu sebebhidlizelwa izilimo zinyamazana zendle lezi. Ngaphandle kwaloko thina siyawamukela.
Unkosikazi Sithiwe Sibanda weWange njalo engusabhuku weVulindlela uthi umthetho lokufuze uqakathekise ukuphathiswa kodlelweyo loba ukuthinteka ekuhlaselweni zindlovu lezilwane ezibabulalela inkomo.
Siyalima inyamazana zilandele zidle ziqede. Inkomo zifuye zilandele impisi labo zane zidle ziqede but asikhomba fethu.
Umnumzana Philani Ngwenya wesiqintini senduna uMvuthu uthi isikhwama seHuman Wildlife Conflict Relief Fund bekufuze siqalele phansi ekukhokheleni asebefelwe abalinyaziweyo kanye labadlelweyo.
Akangadlelwa inkomo ezingafika 4-5 lezo nkomo kade ezingicabanga ukuthi alibana sezilenamba ekuphezulu. Kodwa ngokubalelwa kwangkhona, ngaso kubalelwa laba abaphezulu abayibo abakhulunyelwa kathesi ukuthi bazakhangelelwa, thina sisemuva sikhangelelwa njani.
Ukhansela weWange Rural District Council umnumzana Given Mkhonto kaChaka Moyo uthi umthetho lo utshaya indiva ngokuyikho okumqoka kudaba lokufuthelana phakathi kwabantu lezendle.
Kulabantu abangene ebuntandaneni, abangene buya ngezitsha abantu abadlela izinkomo, badlela emasimini, uthini ngabo laba abadlulwe kibo.
Isikhulumeli sohlangothi lweZimparks umnumzana Thinashe Farao ucele ukuphiwa isikhatshana sokuhluzisisa limbono kanye lomthetho lo anduba aphendule lomsakazo kodwa uthi ukufuthelana lokhu akuyinganeno.
We don't 50 people last year, 2023.
Safelwa ngabantu abangu 50 ngomnyaka ophelileyo. Okwaba nganeno nxa siqathanisa loka 2022, okwafa abangu 68.
Iningi lithi kufuze kuqale ukuqhutshwa uphenyo lokuxoxisana kwabathinteka ekufuthelaneni phakathi kwezinyamazana zendlela abantu. Kukhulunywa lokuthi imali yokubahlawula izavela kubani njalo iyisilinganiso esingakanani, qede ubusupasiswa. Ingcwethi zokulondolozwa kwezemvelo zithi ukufuthela naphakathi kwabantu lezinyamazana zendle kubangelwa ukusweleka kwamanzi ezihonqweni kanye lamadlelo okwenza inyamazana lezi zifohlele ebantwini. Zithi njalo lodudubo lwengeze ukungabiyelwa kwezihonqo ngesikhathi inani lenyamazana lezi lalo lisiya liqonga. Umthetho lo uzabuya njalo ukukhangele lokhu, kanye lokuthi izakhamizi zingaphiwa lungelo bani kwezokuzingela okubhadalwayo ama hunting quota. Imele Studio 7, ngise Victoria Falls ngingunokuThaba Dlamini.
Kweziphathelane leMelika, ele Israel lihlasele ele Iran izolo ebusuku kulandela ukufunga kwalo ukuthi belizaphindisela ukuhlaselwa kwalo yi-Iran ngomvulo. Kodwa ele Iran lithi izikhali zohlobo lwama-drones azidalanga monakalo ngoba zihle zadutyulwa ngamabutho alo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uphange wethula umbiko othi ele Melika lamazwe alobudlelwano lalo kawazange aphatheke kusehlakalo lesi, kodwa wengezelele wathi ele Melika lizaqhubeka livikela ele Israel. Ele Iran lithi kalisoze liphindisele kuhlaselweni kwalo izolo, kodwa ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Kulamanye ama Arab nations angavumelani la Iran, abafana labo Saudi Arabia, lamanye ama Arab nations awo United Emirates labo banibani. Singabona le MPCC ba wild scale, bigger scale, wider scale war engagcinisi idonsela amazwe amaningi kiyo. I think right now abaningi njengoba sizwile uBiden esho bazo advise uNetanyahu ukuthi hayi ungangeni ungaphindiseli wena, ngoba ekuqaleni ngowaqalayo ngokubhomba ilokhu i-embassy eDamascus.
Indlela ephathwe ngayo lolu daba ikakhulu ngumongameli Joe Biden ubona kuyindlela eqotho na.
Umnumzana Joe Biden umongameli walaya America, I think yena usebenzise engingathi yi-relationship evele ikhona phakathi kwe-United States le-Israel, ekuthini i-United States izohlala vele injani isupporta i-Israel ma ukuthi ihlaselwe. Kodwa simbona engathi usediviata from leyo agreement ebikhona for iminyaka yonke, ngoba simuzwile uJoe Biden criticize uNetanyahu emtshela ukuthi hayi cha, siyakuzwa lokho okutshoyo ukuthi iHamas yiyo yaqalayo ngoku-attack i-Israel, kodwa sokwanele mayuyo, so kumele kube le ceasefire, likhulumisane kutholakale i-way out, whether it's a two-state solution eyiyona I think uBiden ayisupportayo ukuthi i-Palestine ithole i-independence yayo ibe free from Israel. So yes, kwabanye indlela uBiden ahendle ngayo lolu daba babona kuyiyo indlela enqotho, whereas abanye bathi hayi cha, abekungamelanga ukusupportane le-Israel uvumele ukuthi abantu abaningi kangaka babulawe ePalestine. So uJoe Biden ukhangelane lokhetho ngoNovember, and sibonile kuma-primary kuma-states afana labo-Michigan, labo-Minnesota, kusiba le-protest vote against uBiden for ukusupporta kwakhe i-Israel, and kungamluzisa ama-votes ngoba yingama-swing states lawo lapha awina khona by ama-small margins versus ama-Republicans. So angeke afise ukuthi ama-voters lawo awaluze. So ule choice yokuthi achintshe completely, a-reverse i-decision yokusupport Israel, kodwa lakhona leyo decision layo izobuya lokunye lakho from amanye ama-Americans asupport Israel.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe njalo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Russia selizame okulithumelane 14 ukuguqula indlela inhlanganiso ye-United Nations ebona ngayo udaba lwempi ephakathi kwelizwe leli lele-Ukraine. Ele Russia lifuna ukuthi ele-Ukraine likhangeleke njengelizwe elaqala impi ephakathi kwamazwe lawo mabili. Lifuna njalo ukuba ele-Ukraine lingatholi usekelo lwamanye amazwe lokuthi lingabi lelungelo lokuzivikela njengelizwe elincane. Ele Russia lifuna ukuba abantu balibone njengelizwe elizama ukuzivikela njalo lokuvikela izizalwane zalo. Ele Melika lithi kumele kubekwe sobala konke lokho okwenzakalayo. Lithi ele Russia elikhokhelwa ngumnumzana Vladimir Putin kayisilo elihlaselwa ngele Ukraine. Lithi abantu bakuzwa konke lokho okukhulunywa ngele Russia kodwa kumele kukhangelwe ngazo zonke indlela. Umnumzana John Kelly ophethe uhlangothi lwezombusazwe kunhlanganiso ye-United Nations emele ele Melika uthi kutshwaqisa umzimba okwenziwa ngele Russia elihlasela e-Ukraine ngendlela zonke. Lihlasela ilizwe elililunga lenhlanganiso ye-United Nations. Ele Russia liqhubekela phambili lilwisana lele-Ukraine lifuna ukuhluthuna umhlabathi wakulelo lizwe. Ilizwe leli lithola usekelo kwamanye amazwe avinjwa ukuba anike amanye izikhali ngesikhathi likhala ngokwenziwa ngele-Ukraine. Ukele uthi ele Russia latenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele DPRK okwephula izinqumo zohlangothi lwe-United Nations Security Council. Ele Russia selisebenzise amabhomba la afika amajumi amane kusukela ngompalakazi ngomnyaka ophelileyo. Uthi ele Russia selithenge inhlamvu lokunye kwele DPRK ezilesilinganiso samatani afika inkulungwane ezilijumi lane 11,000. Lokhu kwephula imithetho yenhlanganiso ye-United Nations ehambelana lokuthengiswa kwezikhali. Ukeli uthi ele Russia liqhubekela phambili lidlelana lebutho lakwele-Iran lapho lithola khona indizamtshina ezithola amabhomba abulala abantu abaningi kwele-Ukraine njalo abhidliza izakhiwo ezijiyeneyo. Uthi ele Melika lihlutshwa yimbiko ethi ele Russia lifuna ukuthenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele Iran. Uthi amazwe wonke achothoza okwenziwa ngele Russia elihlasela ngamandla ele Ukraine. Ukeli uthi ele Melika lizoqhubekela phambili lisekela ele Ukraine elidinga izikhali zokuzivikela. Uthi ele Russia kumele lisuse ibutho lalo kwele Ukraine ngoba liphula imithetho yokudlelana kwamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Itchy Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 to 14.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculi werumba uCharles Motekwe imbizi ehamba leqembu lakhe leChisawu Super Sounds. Lisizwa idabuka ebhinga kodwa ihlabela ikwele South Africa. Lapha iphethe idlalatelayo elitsha.
Yanjira bizinki chonga, data mara mwinjise, yesi. Yeyi bolisa bole mera kura, sangu mira ugezi manamu. Wobo wande chagu le mera kura, chagu mira ugezi
Dalibonani balandeli abahle ekhaya sikuma ebhinga esigabeni sekhisayo. Okwamanje ngesilasi sama-albhamu ayi-2 siqale nje ukurekoda 2020 albhamu lethu omama banamhlanje. 2022 sarekoda le elitha kule mina thula ngolimi lesithonga.
Bonaka kancane sangu akunya plasilema jakule mina thula jakubela ugese.
Ah, abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ngasithola kunamba ezithi zona +10 7 64 355 9573. Nxa ufuna ukuthi umthole kule zaseZimbabwe asifumane ku +10 63 71 78 24 085.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Besela lisapote ngendlela eyiyo kumafacebook ungadinga uyasithola nakuma-WhatsApp njalo futhi okunye nxa kuyukuthi ukhona umuntu ongaba lesifiso sokusiponsa thina engasisiponsa futhi ngoba asilayo isiponsa siyamdinga.
Chaya mfana nguchansi Mutekwe imbize hamba leqembu lakhe lechisawu Super Sounds. Nabafana bepinga behlabela ke kamnandi lapho bathi chakulemela tula okukusindayo kwethule. Hayi, liqhubeke lisenza kanjalo umsebenzi muhle majaha akithe. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona ukwethulwa ezinkundleni zokuxhumana kwemifanekiso yabantu benqono lapho sebexavana labake bathandana labo. Hayike kwanele mthwaka zomuhle njengokutsho kwami lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamilinkomo nkololokwana wamatukanduna muyizele lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.